umnyanga ogcwele bantu nebeyamangalika ukuthi omama emakhaya kuleminyaka bathi ukuhlutshwa kuyaeklama bahlutshwe kudinga imali bahlutshwe kudinga khona okusha bahlutshwe futhi ukuhambisa abantwana ezikolo okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni umama echiye abantwana bodwa ngekhaya abantwana abangamankazane kube sekusuba khona ukuthi uhlutshwe sebezithwala bebaninyana ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali ngoba egangeni kulapho uthola ukuyala khona yona i-forest ngabe dobhile bathengisa ngerandi ukuthi bazethenga ukudla babhadalele labantwana ezikolo bathenge la manzi amanzi ayathengwa inqola yenza 8 rand ngoba lapho sathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers uya 5 kilometers ukuze ethele onqa umama eqeda lapha edinga inkuni inkuni azisokholake zidinga atshana kusuka kube nzima omama agcwele ukuhlugika okuneni
ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni
ngicabanga njalo njengomama usemakhaya nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya
bangancediswa njani omama bemaphandleni yiluphi uncedo ongathi bayaludinga
omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi asithi la maprojekti alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani kuqhatshwe omama khonaba basebenze emadizaneni bencedisa abantwababo ngoba nangabalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni sibili sibili lapho umama alala khona lapha adla khona lapho abathatha khona amakuthi kageze lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni athole ukuphumula